Kuyimbangela yokuthi i-pass rate itholakale iphansi especially ezikolo zeMathebeleland North. I-issue kakhulu zayifaka ku-issue yama-teachers ukuthi kathesi ababalisi abayibo ababalisayo abantwana abakho really committed to ukubalisa. Not committed ekutheni kufisa kwabo but kungenxa yendlela lapha abasebenza khona like ama-conditions. So ke siyakwazi ukuthi in terms of ukubhadalwa ababalisi are not happy. So lawe nxa ungekho happy even usiya emsebenzini awusozofaka i-effort eyaneleyo. So bayahamba ukuthi bayethika ama-boxes ukuthi sihambile esikolo. But indlela abafundisa ngayo ayisiyo indlela engaphasisa abantwana. Yiyo i-major thing engiyibonayo yenza i-pass rate ibe very low. Lakho futhi ababalisi bangikhona abayibo abakhona kathesi. Kungababalisi othola ukuthi kasobabalisi abasuke endaweni zona lezo. So abalani ndaba lokuthi abantwana abakhonapho bayaphuma kanjani. Ababalisi abasemsebenzini abavela ezindaweni ezikhathana, ezihleneyo. Ngingaphinda ngikufake kungase ukuthi ngiyabandlulula. Ngithi abantu abasuka eMashonaland bezofundisa ngakwela Mathebeleland. Abasoze bafake amandla ngendlela yomuntu yabesethi kufundiswa abantu bakithi ngakhona. So one babengabuye emaklasini, two babuye emaklasini bafike bakloke kuphela, baloge in kuphela kodwa ukufunda kwangkhona kungabiyi kufunda. Two, kule ndaba yama-distances ezikolo zeMathebeleland North. I think this yinto eseyakhulunywa kaningi-ningi. Ukuthi abantwana bahamba ama-distance amade kakhulu ukuthi baze bayafinyelela izikolo. Uzathola ukuthi umntwana okhavaye i-distance engasuka ukungaba ngamakhilomitha ungavele kudlule i-10 kilometers sinkulu kakhulu for umntwana ukuthi ayeconcentrate. And yikho kutholakala ezikolo eziningi zeMathebeleland ukuthi umntwana uyavuka ekuseni ahambe afike esikole ediniwe. Ukubala kwangkhona uzazwisisana athi aphenduka ahambe futhi i-distance ayifike ekhaya ebusuku. Akula magetsi lapho ahlala khona, inkuni sezihlupha, amakhandlela imali yangkhona abadala bayathola ngaphi imali yokuthenga iparafini amakhandlela. Akala sikhathi sokubala umntwana ofunda emakhaya. Lokho futhi yikho okunye okungezelela ukuthi abantwana uthole ukuthi ekupaseni vele sisesekhathana.
Kulungiswa njani kolokho?
Lokho sokudinga vele ukuthi sibe lo hulumende ovele elokunakekela abantu, onabantu yethatha. Othi lalapho abantu bekhuluma alalela. These are not new things ukuthiwa kukhulunywa okokuqala. Izinto ezithola zikhulunywa but asikaboni i-effort ekhanyayo ukuthi kuyalungiswa. Lokhu futhi usitsho ukuthi asingakufaki ezandleni zikahulumende kuphela because we've seen ukuthi uhulumende uvele usasekhathana lakho. Abadala abayibo abazali babantwana akube yibo asebezama ukuthi kathesi bakhanyele ukuthi abantu babo baphiwa imfundo ezingene elinjani. Bakhona abadala asebefundile ezigabeni zona lezo. Abanye bangaphandle kwamazwe, abanye bakhona basemadolobheni bangathi nxa sekuthe bona bafunda baya kwezinye indawo bakhohle lapho abavela khona. Now it means ukuthi sekumele kutholakale ama-solutions avelela ebantwini bazona lezo ndawo ukuthi bake babone ukuthi labo babaphatheka endleleni yokuthi abantu babo kanjani bathole imfundo engalingcono. It's not about giving in monetary. Ukufaka imali phakathi okunye kufaka imbono.